Adubona manje lolu soluphathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakala wonke jikelele le sibili sokule lokuzini libasivalela manje for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapha abathatha khona manje kukhashana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni izikolo zangikhona ezinye zikhatshana and kuyabe kulabantu abaningi manxa kuyikuthi avukanga ekuseni ngxe ngama-4 o'clock hhayi yathola mzima sibili uyahlala ungagezanga vese singanithi siyizibhonda lapha ekhaya thina
ligcine nini ukuba lawo amanzi
sigcine nge-Sunday amanzi nge-Sunday so bathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama
Uthi ukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini
yona even itonti lamanzi ngitho awula lutho sivile even itonti ukuthi uvalwe vele ukuthi kevuke kungela lutho yona ithi awungazi ukuthi umuntu utakula amanzi hhayi hhayi angazizabe uthathe ngaphi ayabethatha iziboronini nalezi zikhatshana zonalezi but wona uyafikisa ngapha amanzi angikhona incedayo sile mgqomo owodwa nje wokuthi kunabantu bengafaka mbe ezambuzini uhle uphelele khonapho vele ha 2 days lezi uhlala ungela amanzi thuna ulayinile khona ngali ukuthi uzuze amanzi okuyenza njani okupheka kuphela
ezambuzi lapha lenza njani pho
ezambuzi lapha kunzima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ungakhangela lapha kuloku ngamaganga lokhu kuseceleni lapha uyafica abantu sebequthile kona ngale emaganga tokusemakhaya sibili hawu tokungcolile egangeni lapha vele abantu becutha kona ngale emagangeni kona ngale sozinceda ngoba into leyani ongeke wayivikela phena xa isibuyile phena
akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza
hayi soze yazi kuyaba le mikhuhlane it's obvious cholera izaba khona ngoba lokhu akujwayelekanga ngoba ingcekeza isikhona lapha egangeni ndimpukane esizigcwele yonke indawo liva lisaafilo lelani esilijwayelele nanelana ba